abe Zimbabwe bayazibuza ukuthi kambe kuzaba lontshintsho na kwezokuphatha bokuza kwele Botswana, nalokhu kulandela ukuthi uBoko angakhulumi ngodaba lolu kumbiko wakhe asanda kwethula phezu kwesimo selizwe. UBoko yena uthi ngaphansi kombuso wakhe ele Botswana zaqinisa ubudlwane lamazwe angaphansi kwenhlanganiso ezifana le South African Development Community, i-SADC. Uthi uqakathekile ukuthi ilizwe leBotswana lizwakale kumhlubulo ngezansi kwezwekazi le-Afrika, ikakhulu phezu kwendaba zombuso wabantu ngabantu kanye lokuqhuba kahle zombusazwe.
We will refocus our foreign policy to ensure that our advocacy voice is heard.
Sizatshintsha ukukhangela indaba zethu zokudlelana lamanye amazwe ukuze ilizwe lethu lizwakale kundaba ezifana nokuthuthukisa amalungelo oluntu, umbuso wabantu ngabantu, ukubusa okuqondileyo kanye lozomvikela lokuthula.
AbeZimbabwe abafana lomzana Stanley Ncube bathi bafisa ukuthi kuphume emceyi ukuthi uhulumende omutsha uzaphatha njani uhlelo lwe-immigration policy.
Asizwanga laphana-ke ekhuluma ngathi abantu baseZimbabwe. Kutshengisa ukuthi emsebenzini yakhe azayenza elungisa imisebenzi yabatswana bangagcina besifugela phandle yasethusa lokho.
Ngaphansi kombuso osanda kuphuma esikhundleni wakhokhelwa ngumongameli umzana Mkhwetsi Masisi, abeZimbabwe babencoma ukuthi ukuphuma kwamaphepha okuhlala lokusebenza elizweni ama-work lama-residence permit kwase kungcono oweZimbabwe ubhizimusi ephathiswa ngokuthola amaphepha la. Umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi ubona kungasoke kube lo ntshintsho kangako kundlela uhulumente aphatha ngayo abokuza.
He has been talking about allowing investors to come and invest in Botswana. He has been a person who has gone against ama foreigners.
Kubungulezo mbusazo mzana efidlela Ncube uthi njengomongameli omutsha uBoko khanya ezimisele ukuthi abeZimbabwe baqhubeke beyingxenye yokuthuthukisa umnotho kwele Botswana.
Ngendlela akhuluma ngakhona umongameli omusha wele Botswana uveza kahle kamhlophe ukuthi uyananzelela ukuthi abaseZimbabwe bayadingeka eBotswana ngokuba balolwazi oluthile ezomnotho zeBotswana eziludingayo, kanti ke njalo bayenza imisebenzi abantu beBotswana bangazinikelanga ukuyenza.
UBoko okhulume kakhulu ngokonakala kwesimo somnotho kwele Botswana ongatsho ukuthi abeZimbabwe kulelo lizwe baphande okuphindiweyo. Ukoma kwezomnotho kuza ngesikhathi umhlubulwa ngezansi kwezwekazi le-Afrika ogoqela ele Botswana olimele kakhulu ngokungani kwezulu okubangelwa isimo somkhathi ese-El Nino. Lokhu kubone ukuncipha kwamathuba kwabeZimbabwe kakhulu abaphila imisebenzi yokulima. Umnumzana Nick Hurikure okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Residents Association uthi uqakathekile ukuthi abokuza bazi uhlelo lukahulumende phezu kwezokungena lokuhlala lokuphuma kwabantu elizweni eze-immigration.
If what the president has said before comes to fruition.
Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu bahlale bengekho evalweni lokuthi bazagijinyiswa ngamapholisa kumbe kubanjwa babuyiselwe ekhaya.
Kusenjalo uhulumende omutsha uzithola ibhekane lomkhosi wokuthi afake umfutha ekuluseni inkohlakalo. UBoko uthembise ukuthi ilizwe lakhe lizalwisana lokuchaphazwa kwesikhwama sikahulumende ongabe kwenza ngaphansi kombuso wengumongameli uMasisi. UMasisi yena uthi hashi umsulwa engazange aphambane lomthetho ngesikhathi esesikhundleni. Intsha isike yangena esitaladeni itshengisela phezu kokukhathazeka ngokuthi inkohlakalo yamemetheka ngaphansi kombuso kaMasisi. Bathi umongameli Boko kakhalise umchilo kibo bonke abantshontsha kwesikhwama sikahulumende. Ngumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7, Sabron kwele Botswana.